nami ngithathe leli thuba ngibonga uIvanza Zinika obesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-17 esibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe.
Liguqula ibizo njani? Ibandla liguqula ibizo lebandla i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Tamisa. Akulanto etshintshileyo.
Inkampani yakobulawayo ethiwa Plon Motors ebifake umlayezo wokuthi ifuna ukuqatsha umuntu owazi ukukhuluma ulimi lwesiShona lesikhiwa kuphela. Seliqolisile ngomlayezo kodwa abesiNdebele bazonde baganunwabo.
Inyanga kayikapheli sokulezehlakalo ezikwane ezintathu kulokhu ekusenziwa ugango okunje kukhulunywa ngendlela yokufuna ukuchopha njalo le ndlela yokuthi kulwiswane asiyonto enhle kakhulu.
Idale lePhalamende selisungule uhlelo lokukhetha amalunga eZimbabwe Independent Complaints Commission okuyikhomishini ekhangelane lokwamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela abagoqela amapholisa lamasotsha.
Independent Commission leyi abantu abazayiselektha ngama-parliamentarians avela ebandleni ande kuyabe kusazakala ukuthi kufunakala umuntu ozwisisa ukuthi ibandla elivusayo lifunani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lilandule imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe. Lokhu kuqale ngemva kokuba umsekeli wesikhulumeli sebandla umnumzana Gift Ostalos Siziba ethule umfanekiso kamongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa egqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Waseloba ukuthi lo ngumkhokheli weDemocratic Alternative for Zimbabwe kumbe DAZ ngamafitshane. Lokhu kuthathwe ngabanye njengendlela yokuthi ibandla le-CCC seliguqule ibizo ukuze lenelise ukuzivikela kungxabangxoza ekhona kathesi kuleli bandla. Kodwa isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi ibandla le-CCC aliguqulanga bizo.
Liguqula ibizo njani? Ibandla liguqula ibizo lebandla i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Tamisa. Akulanto etshintshileyo. Yiyo esingathi ngesikhiwa i-Zimbabwe's Democratic Alternative. Nxa sithi Zimbabwe's Democratic Alternative sisho ukuthi yilo ibandla elimelele ukungena lincedise ilizwe ngoba leli le-ZANU PF.
Ngezinye indlela uthi wena ukuthi i-Democratic Alternative akutsho ukuthi libizo ngamabala nje akhulumayo ukuthi hayi thina singenye singathi indlela yokuguqula izombusazwe.
Kuliqiniso thina yithi esingathi ngesikhanga singachaza into ngesiNdebele kodwa ukuthi alternative yithi option ekhona ngaphandle kwe-ZANU PF siyehlulekile. The only choice abantu abanayo, the democratic choice abanayo, i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngobaba u-Advocate Nelson Chamisa.
Yebo, sibona lapha ebulenjini ku-X abantu bethu bona licebo elihle ngoba kungavimba abantu ababe befuna ukuthi babhidlize ibandla nxa lingaguqula ibizo. Lina likuthatha njani khona?
Seliguqulelani ilibizo lethu esilalo yuba ibandla lethu esilalo endlini kungangeni inyoka uthuthe emzini wakho uyagila le nyoka esendlini iziphu.
Ye, kodwa ke sesikhangela lona udaba lokubana kungani kulodubo lokuthi labo abafuna ukuncintisa bahanjiswe emthethwandaba lokunye okunjalo. Lithetha amanyathelo bani ukuthi livimbe lokhu?
manyathelo sesathatha wonke and sifuna ukuqinisa abantu bethu ukuthi akula muntu wethu ozakwaliswa ukuncinta, akula muntu wethu ofuzaliswe ukuncinta, ngoba ukuncinta lokhu kusemthethweni. Yiyo singathi ngesikhiwa i-democratic right yomuntu wonke jikelele eZimbabwe ukuvota lokuncintisa ukuthi avotelwe nxa efuna ukuvotelwa, esebenzisa uphawu kumbe ibandla afuna ukulisebenzisa. Ngakhethelwa ikhothi ukuthi hayi, wena ukufuza ukwanisa ukuncinta kuleli bandla ngoba kuleliyani bandla. Yikho ubona ukuthi ngo-August 23, 2023 kwakunamadabhu candidates, kulabantu abangena bezithi bayi-triple seven ayisiyo, kodwa bangena but ngokuthi abantu babekwazi abakhokheli babo azange baphumelele.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, wekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inkampani yakobulawayo ethiwa Plon Motors ebifake umlayezo wokuthi ifuna ukuqatsha umuntu owazi ukukhuluma isiShona lesikhiwa kuphela, isixolisile ngalo mlayezo kodwa abesindebele bazonde baganuni wabo. Le nkampani ibifake umlayezo enkundleni zokuxhumana isithi ifuna umtshayeli owazi indimi ezimbili, isilungu lesiShona, njalo kumele abe ngowakobulawayo. Kodwa izolo linkampani yethu le umbiko ixolisa isithi ibingenzanga ngabomu njalo ibingajonganga ukweyisa abantu besindebeleni. Kodwa lanxa ixolisile linkampani, iningi lesindebele lokhe lizondile. Sixoxe locubungula ezamasiko omnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina nxa ngikubhekile lokhu ngikubona kuyindlela yokuchopha abantu, kuyindlela yokuganga, kuyindlela enziwa ngabomo ukuze abantu bakithi kumbe ngithi abantu bemathebeleleni bahlale bezondile. Nxa uzondile awukwazi ukwenza ngisho iloba yini eqondileyo. Lokhu kwenziwa ngabomo, alibani abantu bakithi singakunanzelela konke khonokho, kodwa eqinisweni ngokuthi vele abantu bemathebeleleni Berlin kabenziwa abantu, abantu bemathebeleni benziwa nje izinto ezinganakaniyo, njalo abantu okungamelanga ukuthi ngabe bafinyelela duze lomnotho. Ngoba nxa kuzodingwa lowo muntu okhuluma isiShona lesikhiwa kodwa engiwakobulawayo, kuhamba njani, kungenzakala njani khonokho, hantsho akubona ukuthi kuyikuganga konke lokho okufuna ukwenziwa. Engithemba ukuthi la mankampani zona lawo ayenza khonokho kumele ukuthi lapha kobulawayo ngabe asuka lapha kobulawayo abuyele kibo khona le rari ukwenzela ukuthi khona bayedingana bona khona ngale kibo, kulokuthi abantu bathethisa abantu ngalolo hlobo ukuthi badinga umuntu oyenelisa ukukhuluma isiShona ngisho lesikhiwa. Kodwa ephakathi nakwenzile kanye kanye eMathebeleland ikuganga okukhulu kakhulu lokho, njalo ungananzelela ukuthi khona akwaqeda isikhathi esingakanani izolo laphana kade bebeka ikhanda likaChabanga enkosini, okuyindlela futhi yokuzama ukweyisa abantu beMathebeleland, okuyindlela yokweyisa kanye lempande yabo. Abantu akubona ukuthi ikuganga lokho ngoba bona beyisa uChabanga, ngenxa beseyisa uChabanga bayesebenzisa uChabanga ufana lalwana umuntu. Abantu bayibona ukuthi indlela yokuganga yonke le asonto elungileyo leyo kakhulu. Kanti isiZulu nanka amankazana lawo la akhulume kubi kakhulu ethi yona inkosi loBhengu layathengisa. Ikuganga okungakanani konke khonoko, angazi ukuthi uhulumende uzakuthini, azukuthi laleyo kampani i-board yakhona izokuthini, i-management yakhona izokuthini, ngoba lapha kusho ukuthi sokusobala ukuthi khona hayi abantu kabasawelelani, abantu kabasakhangelani kuhle, sokusobala nje ukuthi khona hayi njengabantu beMathebeleland kukhona ukweyiswa okuthile, kukhona ukuxhotshwa okuthile osokumele ukuthi khona hayi abantu beMathebeleland ne-leadership yonke seMathebeleland kumele ukuthi ime, kungelani lokuthi kuzana u-PF ukusisi kumbe ku-MRP, kumele ukuthi leadership yonke eMathebeleland ime, ingavumi ukuthi abantu bakithi beyiswe ngalindlela. Ngoba nxa sikhangele yonke i-leadership eMathebeleland, yonke i-leadership kungelani lokuthini, lalabo abaseduze ngisho lo president kumele bakukhulume khonokho ukuthi no president into leyo yenzakalayo hayi kasayiyo into eright leyo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha sesibona izehlakalo zonezi ezingani nezokubana
ukubandlulula abantu besintwini sezisanda. Kuyini ongakusenza kahle?
Inyanga kayikapheli sokulezehlakalo ezikwane ezintathu. Kulokho kusenziwa ukuganga okunje ukukhulunywa ngendlela yokufuna ukuchopa njalo le ndlela yokuthi kulwiswane. Asonto enhle kakhulu leyo. La ku United Nations lezi izinto okumele ukuthi zikhulunywe zenzwe ukuthi nxa sikhuluma ngenali into yokuthi we are being segregated. These are the things esikhuluma ngazo ukuthi kona we are being segregated, we are being marginalized. Kathe sebefunwa lokusimarginalize ngolimi lwethu shwa phakathi kwenzeki. Uyekhuluma ukuthi ufuna umuntu okhuluma isishona lesikhiwo. Hayibo.
Hello ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ucungula izamasiko ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Idale lePhalamende selisungule uhlelo lokukhetha amalunga ekhomishini ethiwa Zimbabwe Independent Complaints Commission, okuyikhomishini ekhangelane lokwamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela abagoqela amapholisa lamasosha. Idale leli lithi abantu kumele baze phambili lamabizo alabo abafuna baba bengene kulikhomishini. Lithi amalunga e-commission le kumele ebe ngabantu abafundela umsebenzi wokwahlulela enkantolo ye-High Court kumbe amagqweta asebenze okweminyaka esikhombisa kumbe phezulu. Ingcweti kwezempilakahle ezisebenze iminyaka efanayo kumbe umuntu oke wasebenza kwezomvikela labo yibo abangafakwa emsebenzini lowo. Untungamile Inkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo amalungelo oluntu eye ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni leli akulabantu okuthiwa ngabagcini bomthetho. Elizweni silabantu abasebenza lapho kufuze kube lugatsha lukahulumende bebe ngabagcina umthetho, kodwa kakhulu kakhulu basebenzela ibandla. Independent commission leyi abantu abazayiselekta ngamaparlamentarians avela ebandleni, and kuyabe kusazakala ukuthi kufunakala umuntu ozwisisa ukuthi ibandla elibusayo lifunani. Umuntu ibandla phela elibusayo yile lephula umthetho lisebenzisa zona ezingatha zamapholisa nani lani whenever they under a political threat. So they akusoze kube lenye indlela okungathiwa sokufakwe eyinye ikomishini kumbeni uzibane ongabakhangela as long as besenza okufunwa libandla akulanto ezatshintsha. Ngiyakhumbula kulo mnyaka ongu-speaker wepharlament uJacob Mdenda ibandla lakhe lake lamenza waresigna. Eseresignile kwathiwa usengu-chairperson we-Human Rights Commission. Kwakuyisikhathi sohulumende ombambaniso, bathe sebethethe amandla ngokupheleleyo sebebusa bevodwa bamsusa laphana bayambisela wakupolitburo. Eqeda kupolitburo bamenza waba ngu-speaker of parliament. So kimi abantu bonke abazafakwa kukhomishini leyi akukho okuningi engikukhangeleleyo ngaphandle kokuthi bayaba extension yokuyafuqa imfuno zebandla labo eliyabe libadeployile. And there is no way abangakhuluma against it. Silawo kathesa okuthiwa ngama independent commissions, silayo i-human rights commission, silayo kodwa kuyi-NPRC commission. Lo phethe amandla oyophethe ilizwe uyithathela amandla santando. So labo abazabe besezihlalweni bengenza abangakufuniyo bayabakhipha mbeni bayenza okunye okuzamangalisa. So mina sengalahlekelwa lithemba lokuthi singaba le-commission e-independent as long as sila laba ababusayo.
Ngabantu abanjani Fuzwayo okumele bakhethwe bangene kule-commission?
Alubana besililizwe elilobuntu okuphiliweyo emakhanda kusakhiwa isizwe, bekufuze kube ngabantu aba-independent from political parties. kodwa ngeke ukuthole lokho. Sizaba labantu abalandela okufunwa libandla eliphetha amandla. So yikho mina ngikukhangeleyo ngoba ngakhangela kathesi kubo NPRC, kubo Human Rights Commission, kubo Z. Ndingabonke abantu abawade kuba independent commission zona lawo ihistory yayo yabo kumbeni after that ukuthi bagcine sebeyini. Sibabonile abaningi kodwa bekuzekhi babe ngama-parliamentary candidates ezane kumbeni baparticipate kuma-primary elections ezane.
Lo ke ngomnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibheju likaZulu ubexoxa loNtungamile Inkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Manje ke sizwe esivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabalimi ababili abalahlekelwe izinkomo ezilithumi lane ezicathangelwa ukuthi zafakelwa ichefu. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulababili abeZimbabwe ababanjwe emkhuhlane wesihudo oyikholera kwele South Africa. Ababili laba abesilisa babikwa bebevela ekhaya. Bathe bengena kwele South Africa eMusina bakhala ngokugula basebehlolwa batholakala belegcikwane lekholera. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yes, sanibonani, sanibonani lonke kuStudio 7 abalaleli lingabe linjani lonke. Siyazizwa izindaba ezimnandi ezinhle esizikhutshelwa ngoStudio 7, but into esihluphayo elizweni lakithi yiZANU-PF. Ithe iza yenza utshintsho but utshintsho asiluboni, kanti baqala nini ukwenza into zabo. Manje sebekhala ngokuthi i-CCC yiyenzayo, hayi ibandla leli liyehluleka leli.
Sanibonani kuStudio 7, sanibonani kuStudio 7, ekusenenhle kangaka. Ithi sanibonani lonke ngomusa wenkosi. Bese ngithi bantu bakithi nginombuzo futhi kanti sincetshelwani lezwe lethu esiyimthakazisalicela. Sibanjwe yini? Besicela ukubuza kuyo uPresident Emmerson Mnangagwa weZimbabwe futhi yini inkinga kathi asincetshelwani lezwe lethu? Sesihlupheke kwanele. Sihlukumezile ngakho konke akwenzile kodwa ke siyakwamukela lokho. Sesicela ungakwethu asalelwe kwakhe. Siyabonga. Ngokukhuluma ngoDumisani Khelele somakanda nenkaye.
Ye kuStudio 7 ngiyabingelela lenjani zasakazi labalaleli. Hayi mina ngiyaphila okhulumayo ngikhumbulana encuze ngikhuluma ngiseGaborone kwele Botswana. Hayi kwezele izwe lakithi akula nto engayitsho ngoba vele ukukhuluma ukuchitha isikhathi. Ngiyabingelela kuphela izihlobo zami ubaba usekamuzi esiyadinda esigabeni sekhidede usidambe. Ngiyambingelela ngithi mpilende kuwe ba. Ngibingelela umfowethu esahlengile laphana labantwabana. Bese ngibingelela unkosikazi uNamethembe. Methembe uThemba le lo iphokuhle. Ngiyalithanda abantu abami, ngiyakuthanda nkosikazi. Ngithi mpilende kini ngakhohlwa isicino sami. Nenelisi yakuvingelela ubaba. Hayi ngiyabonga Mswakazi, ngiyabonga kakhulu. Inkosi ithele umusa.
Studio 7, Studio 7 omathinti ethalo. Kufuna ukuthi amokhuluma ngendaba le yalamankazana la akhohlakela bolile. Ngakhuluma phela ngabhekisa kuba bogawulo lo babuchuma ukuthi bona baphendula bathini ngendaba efana lalena ukuthi thina ngoba bahlala besigqugquzela ukuthi sihloniphe, sikhulume into ezirayi. Bathini bona okushuma lo gawulo? Ngomsithele ugcwele bona amashona kodwa babuye endaweni yethu bazositshela ukuthi isatshele that can see you. Last time ke baphinda futhi bakhuluma bayeza bafaka ikhanda likaNomzana uShabangu ikhanda likaLobhengula bothi basidele abaqali ukusidelela. Mina ngokuphakelwa kwami futhi ukuthi bebonele ejele la mantombazana ngoba basidelelile kakhulu basikhumula ingubo zokugqoka mpela basase hamba ze sahamba nqunu. Ngiyacela kuphela kubona ukulungiswa mpela kwenziwe mpela yafisa ukuthi ubone ukulungiswa kwenziwe ngoba next time abantu bazophinda bayenze ukudlula lokho abalamthetho. Ngakhuluma abantwana abangalamthetho khuluma ngalabo abantu abanjalo. Osasimisele emuva endaba yokucwasana bese ngalayo le ngqondo le kodwa bayasihlokoza phela ngomunwe umathithitha lo okhuluma isiZulu sasemandebele.
Sanibonani, ngithanda ukwazisa ubingelela imuli yami yakungwinya TJ7 ngibingelele kubasakazi bethu, ngibuye ngibingelele lakubalaleli. Engumama nami ngizehlisa ngizithoba ngelesikhalazo lapha ngesikolo sethu seMpanesiba Secondary, sisendaweni yaseCholocho. Induna yethu engutategulu ubaba uMsigane, isikolo size esisibhadaliswayo kulesana sikolo singaphezu kwamandla ethu. So angazi ukuthi singathola sizobani singabazali, ukuthi singathola sizobani ukuthi mhlawumbe kube khona mhlawumbe abazomthetho abakhangela ngezemfundo ukuthi besondele kuleso sikolo. Isikolo school fees besibhadala 800 kunyaka odlule, manje school fees sibuya sithi 1040. Besenza njalo abasitshele singabazali kusasenesikhathi o izikolo mazivala kungoDisemba ukuthi hayi isikolo mazivula school fees sizaba imali ethile. Sesibhadela school fees sasivele sisibhadala, sebeqotha abantwana bathi kufuneka enye imali. So bengicela ukuthi lisisize khonapho Studio 7 o ma kuyikuthi kukhona indlela mhlawumbe eyinye okufanele ngithole khona usizo lingangceda ngikwazi ukuthi ningilayele ngiye lapho ngingathola khona usizo, ngoba sesithwele nzima ngemali esizifuna esikole esingazazi ukuthi yimali zani. Ngiyabonga.
Studio 7 ngifuna ukuphawula nami ngaleyo ndoda engumdenda leyo, hayi ayihambe iyophendula imibuzo le abazombuza yona. Uright akahambe ayobaphendula, angabasabi akayobaphendula, abaphendule futhi impendulo abazosutha ngayo, abazoyesuthisekayo bazigcine bebona ukuthi hayi ikhona into abayenzayo engajabulisi sizwe samaNdebele. Uright hambe uyobuzwa ndoda, uphendule futhi ngaleyo ndlela ophendula ngayo. Hayi sikumele ya ukhuluma noThuma ula eJohannesburg.
Studio 7, ngibingelele futhi. Ngicela leli jaha leli uChabangu lo eke sihloniphe ngathola isikhathi. Chabangu, sicela usihloniphe baba, ungathengisi ilizwe, ungamile ezani, ngoba kulantoni oyenzayo ukhanya vele uthengwe izani wena ukuthi udilize i-CCC ezama ukuletha inkululeko eZimbabwe abantu besihlupheka kangaka. Chabangu, ungathola isikhathi usihloniphe, uvisele imali le abakuthenga ngayo Chabangu abantu bezani. Mnangagwa lo wakuthenga ngaleyo mali, umnangagwa wakho lo usehluleki leso singumnangagwa. Uyahluleka lo mnangagwa wenu lo lontshontsha amagolide ziyathengisa phetheya izidlela linezini izisho ukuthi zilale zibomvu ziqumbile abanye abantwana behlupheka beZimbabwe. Cala isihloniphe bantu bezanu lonke nje, bantu bezanu, masotha, pholisa lokho lamainfomu apangukileyo. Ngiyathola isikhathi lisihloniphe mapholisa eloko litshaya abantu, litshaya abantu linyundezela kahle kahle nayo thi ngamaswina namashona kusidelela amashona ngiyasideleli mashona lonke bomnangagwa lina, sicane ngiyasideleli lina, kuzaliphelela akukho kungapheliyo madoda, kuzoliphelela bomnangagwa, sizozohlupheka sizotsha elizweni likaNkulunkulu. UNkulunkulu uzolitshisa kabuhlungu kabo, selitshawa sazolubi namashona othuvi.
Hello Studio 7, okhulumayo nguThemba Swanda. Ngifuna ukuncedisa umdala we-MRP uMdenda Chilumbo. Ngithi mdala, wena hamba ungabi lovalo, lathi sekumele sibambane njengabantu bemathebelelendi, even sikhone ukubhala incwadi siyihambise kwele South Africa. Kule sibonele esihle esenza kwele South Africa esingakwazi ukusiyenza lathi. Umnangagwa akasoze ebuse ngenduku yensimbi, autocratic, ukuthi abanye abantu bengakhuluma kubi bayablema. Yena 2022 uthi abantu bemathebelelendi bayekela umlandelo, uyabaqhuma amakhanda. Wabuza ukuthi abantu abangasekeli iZANU-PF bale flag yabo yini, ongawuthuna siyenze into yakhe yena. Ngathi siyakwazi ukuzimela sodwa, vele esesikufuna ukuthi ngathiwa kuyaqunywa esentra sizimele sodwa, singabantu bemathebeleleni sodwa.
Ngifuna ukubingelela, ngiyabingelela hlobo zami zonke ezikhona indawo yonke esengisiwa ezindawo eZimbabwe ezindaweni yasemkani ezinangeni lapho kuledadewethu khona unamtobeza. kwenyethu sokuthamana zabantwana abathuthini kone menezi isithi bantu bami ngiyazithanda ngizisela impilo enhle ukuse ngisuka lapho ngiye esigazini ngiye endaweni omthiwa kusekuyemelete ukukhona ngivulele udadewethu nenkosi lathi umasipolo ngiyelezela abantu abafeka bathi ukwithemba amakhiwe unobezuthu futhi ngiyazithanda nonke ngikosebenze kenesi ngisuka lapo ngiye esikayi esesakala ngikungibule umnawethu unamadala labantu abethu abathi umadala sigcinane umakala okwesiko ngisuke lapho ngiyekela amaphisa ngiyelele umnawethu sekamadala sisiminyethu ngiyazithanda ngiyazithanda lokuthanda ngiyabonga ngiyabonga nalaye bayizwami ngakhuze kwezethanele mayengayelaphiyelo ngomsakazo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump unqobe ababili abathi umnumzana Ron DeSantis lonkosikazi Nikki Haley kukhetho lwakuqala olokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluzenziwa ekupheleni kwawo nalo umnyaka. UTrump ulandelwe nguDeSantis kwagcina ngoHaley. Unqoba kukaTrump kuza ngesikhathi setheswa amacala afika phose ikhulu abhekane lawo emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo yomnumzana Tim Moringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina mbona ngathi nxa sokusiza umhlaba wonke sokuhlangana ama-states wonke kuzaba nobuzima. Ngibona ngathi izinto ezimlandelayo lezi ezinje ngokuchaya i-White House ngo-January 6, 2020 laphana, mbona ngathi izinto ezizamdonsela phansi. Nxa kuyilizwe ngelizwe yet, kodwa nxa sokungumhlaba wonke, mbona ngathi kuzaba nobuzima ukuthi abuyele laphana anqobe uBiden.
Kodwa nxa sikhangele lona ibandla lama-Democrats siyabona ukubana kungani kuloku khonona ukubana umnumza umongameli Joe Biden usekhulile. Ubona ungani akusoze na kudelise inhliziyo zabanye bengamvoteli?
Ye, kungenzakala ukuthi kube yikho lokho ukuthi bahlehlele emuva. Kodwa ngimbona ngathi bazafuqa sokusiya ekugcineni kokhetho ukuthi kukhanye ukuthi ongaba ngcono ubani phakathi kwabo bobabili. Bonke sebengamaxhegu, liqiniso lona leli ukuthi bangamaxhegu bobabili. Kodwa ke ngibona ngathi ama-democracy nxa abakhokheli bakhona bengakhononi bazazama ukufuqa kusiyafika ekugcineni.
Uxolo ke lo kasimnumzana Moringai ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha kwele Melika. Okumanje ngamafitshane ke sikhangele amaqembu azadlala kusasa kumidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations. Kule midlalo emibili nje kuphela kusasa, iqembu le-Morocco lizadibana lona lele-Tanzania kuthi ele-DRC lidlale lele-Zambia. Lapho ke sesigqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamuhla. Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe, abanye besithi DAZ ngamafitshane. Lokhu kulandela umbiko owethulwe ngumsekeli wesikhulumeli umnumzana owethule umbiko lo esithi umongameli webandla nguye umongameli we-Democratic Alternative for Zimbabwe. kodwa ke bayalandula bathi hachi ubengatsho njalo. Inkampani yakobulawayo ethiwa Plon Motors ebifake umlayezo ukuthi ifuna ukuqatsha umuntu owazi ukukhuluma ulimi lwesishona lesikhiwa kuphela. Seliqolisile ngomlayezo lo, kodwa abesendebele bazonde baganunwabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe ngohapa 7 ntambama lamhlanje, silazo ezinye. Igama ngu Chris Gande.